izimota lezi ezibiza izigidi ezilithumi lasithupha 16 million ziyingxenye yalezo ezithengwe nguhulumende kungenamali ebekwe eceleni eyokuzithenga. Kodwa ke uMnangagwa onike izinduna imota lezi namuhla eHarare uthe kuqakathekile ukuba inkokheli zomdabu zibe lezi mota zokuthwalela uZulu ukudla lokuqhuba eminye imisebenzi.
Facility ensures that the chiefs can carry out their critical duties.
Imota lezi zizakwenza ukuba induna zenze umsebenzi wazo kuhle. Uhulumende wami uzaqhubeka esipha okuningi okufana nalokhu ukuze induna zethu ziphile ngcono.
Induna uwadalala eMawaba eGwanda utshele iStudio 7 ukuba bathakazelela izimota lezi.
Sinokubonga kakhulu ngoba vele thina ama-chief kumawadi ukuthi uphutha amawadi ongela-transport bekunzima ngekubuhlungu.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe labamabandla aphikisayo bathi imali ethenge izimota lezi bekumele isetshenziswe ukuthengela abalambayo ukudla. Omunye wabasola okwenziwe nguhulumende ngumnumzana Divine Hobe owebandla the Nationalist Alliance Party.
Kahle kahle nje indlela eqondileyo ukuthi izinduna ngabe ziyathola amandla alokwenza lama natural resources ezigaba zabo. Ukwenzela ukuthi izigaba zabo zithuthuke bekwanise ukuba lesikhwama semali esivela kulawa ma resources. Okuzagcina kubangela ukuthi ukuthengelwa izimota lokhu lokuphila ngani ngabantu abaphiwayo njengeziphepheli kuyabe kungekho bengabantu abakwanisa ukuphila okulenhlonipho kulesithunzi.
Okunhlanganiso ye-Democratic Forum umnumzana Zibusiso Dube yena uthi kumele uhulumende abekwazi okuqakathekileyo ngesikhathi sendlala.
Kumele uhulumende yase imali endaweni eziqakathekileyo. Hathi kufuna ukuba apha ukudla khona kule ndlala engaka. Akumele kulungise lokho.
Uhulumende weZimbabwe lonyaka waphanyeka isicelo sokuncediswa ekudingeni imali yokuthenga ukudla kwabalambayo kunhlanganiso ezishiyeneyo ezigoqela e-United Nations. Loba kunjalo kukhanya uhulumende eqhubeka ngezinye inhlelo ezisebenzisa imali eningi elizwe ezifana lokuthengela izinduna izimota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.